sizwa sisiba lokuthuthumela nxa sikhangele ukuthi imingcele isivuliwe abantu abangabe besuka khonale phandle kwelizwe kwamazwe sikhangelele ukuthi ngobunzima bempilo emadolobheni ekhona ngabantu abazadlula behwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina sinjalo sokumemethekisa lumkhuhlane. Kungakho ke kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi uhulumende labogatsha nje lwezokuvikela kokumemetheka kwezinto ezifana lalezi babone ukuthi ama-structures e-development le-leadership emakhaya njabo sobhuku bafundiswa ukuthi nxa abantu besiza emakhaya bekade bengahlali khona babone ukuthi bayabaripota emapholiseni ukwenzela ukuthi bayehlaliswa bodwa behambe kwa-isolation bengakakukhangela ukuthi kabalawo lumkhuhlane ukwenzela ukuthi kwenqatshelwe ukumemetheka kwawo.
Izakhamizi khona ngapho emakhaya zisazivikela yini njengakuqala laphana umkhuhlane uqalisa kumbe sezakhohlwa ukuthi usakhona lomkhuhlane?
Azisakunaki kangako ukugqoka amamaski kumbe ukwenza ezinye indlela ezingavikela lomkhuhlane kungenxa yokuthi babone uhulumende relaxa eminye imithetho kuvulwa izikolo kuvulwa amasonto amachurchi kuvulwa amaboda kuvulwa izinto eziningi nengi ezazivaliwe abantu bazibuza ukuthi lumkhuhlane nxa uhulumende wawuvalela izikolo ubulele abantu ababili abathathu kungani kathesi esevula izikolo usubulele izinkulungwane ungananzeleli inkulumo abazikhulumayo abantu bagcina sebesithi mhlawumbe lumkhuhlane uvele kawukho ngoba ngabe ukhona ngabe sibona uhulumende faka ama-tight measures qhubeka ngama-tight measures ikakhulu sikhangelele ukuthi usumemetheke kangakanani. Yindlela abantu asebesenza ngayo le nkulumo abazikhulumayo kuveza ukuthi kuyadingakala ukuthi kube le mfundiso edephileyo emakhaya. Yisi sikhuthazo singasinika uhulumende ukuthi kadephise imfundiso emakhaya ukuze abantu bahlale besazi ukuthi lumkhuhlane uyabulala. Kukanti lozulu siyamkhuthaza ukuthi abekwazi ukuthi impila kahle ukuvikela impila kahle yakhe usezandleni zakhe. Abantu abakuthathe serious umkhuhlane oqede umhlaba wonke umemethekile emhlabeni wonke kungakho ke abakubone ukuthi bathatha amanyathelo amqoka okuvikela lomkhuhlane.